sokuyizikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Balingali tshona njani olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 9 kuNhlolanja 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ingxabangxoza esebandleni le-MDCT iqhubekela phambili ngemva kokungenela kwemuli kamnumzana Morgan Tsvangirai. Amabandla ezombusazwe athi ilizwe alingalungiseleli ukhetho oluzayo okungenza impumela yalo ingemukeleki. Umdlali wenguqu uCoster Marazike obhubhe ngeviki edluleyo ubekwa emathuneni eWest Park kobulawayo lamhla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Ngoza ekubandla le-MDCT iqhubekele phambili ngemva kokungenela kwemuli kamnumzana Morgan Tsvangirai. Abasekeli bakaTsvangirai ababalisa omnumzana Nelson Chamisa lo Elias Mutsuri kanye lo nkosazana Thokozani Khuphe bonke bayalabela kubesithi yibo abaphethe isikhundla somkhokheli waleli bandla yena oyelatshwa esibhedlela seSouth Africa. Umsakazo we-SABC ukhulume labantwana kunye lomne wabo kaTsvangirai abathi akula muntu oseke wakhuluma lo Tsvangirai ngaphandle kukamnumzana Mtsuri. Abaningi bathi lokhu kutshengisa ukuthi imuli kaTsvangirai isekela uhlangothi lukamtsuri. Yena uMtsuri lamuhla wethule umbiko kuTwitter egcizelela ukuthi nguye ufanele aphathe isikhundla somkhokheli. Kodwa umnumzana Chamisa laye wethule wakhe umbiko ngobulembo obufanayo esithi useqalisile umsebenzi kulandela umbiko wethulwe isikhulumeli sikamnumzana Tsvangirai umnumzana Luke Tambo Rinyoka kuthange laizolo okhomba ukuthi nguye ukufanele aphathe lesi sikhundla. Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Obert Gutu usanda kugcizelela ukuthi imbiko egqotho eyaleli bandla yethulwa nguye ngakho abantu bangalaleli okuthiwo umnumzana Tambo Rinyoka. Kodwa umnumzana Tambo Rinyoka ugcizelele ukuthi yena wethula imbiko evela kumnumzana Tsvangirai njengenhlala yenza. Ngakwelinye icele inkosazana Thokozani Khuphe usanda kwethula umbiko kuTwitter esithi nguye okufanele aphathe isikhundla sikaTsvangirai ngoba wakhethwa kumhlangano weCongress njengomsekeli wakhe. Kukanti omnumzana Chamisa loMdzuri baphonga ukuphiwa nje izikhundla abakuzo ngumnumzana Tsvangirai. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Into le inkulu owedlula abantu abalingiswa abaphakathi kwama ungayibheka njengedrama. So angikhona ukuthi ngithi mina orongo kuMDC ngulo lalo lalo. Umthamisi omncane uye nguye odemonstrator ukungabi ne-democracy engqondweni ukubusa kwabantu ikuthi kunama-tribalism elokho ku-MDC nothi ukuthi amaNdebele versus amaShona uTsvangirai nokuThamisa kuthiwa ngamakaranga ngesishona ma ususimadali kudabulawa esishona njengoba sengisuka kufuze ngisiyele umfana mlo esikarangeni uDouglas Monzora o-MDC naye ucabanga ukuthi njengoba wayefake kwathiwa ngu-secretary general so kusho ukuthi okumele ukuthi kubusele uMakhuphe singathi thina okwamanje akumelanga ukuthi ngawukhalela ukuthi ungupresident kufuze ukuthi ngawukhalela ukuthi akuyevotwa if lingithalenja hambe nisiyevota but ukuthi abanye sithi ukuthi naye kunjalo ngoba wakhethwa eminyakeni eyadlulayo kudala ayisikho kuthi esikubhekelele engingababongela khona ngibaphakamise ngakho yilokhu abakwenze ukuthi baye e-Cape Town ngoba i-Cape Town bekungasophathi ngokuzwisisa kwami i-Cape Town kuhlanganwe under the auspices of an NGO besiya discussa ukuthi how can coalitions work ukuzibona ukugula kwabantu be-MDC aba vele bebheke iphaka kuphela Westman Ngobe uSikhitha Mfundo uthi yena akayi ngoba kube kumele kulabanye abantu abangabivizwe khonapho. What kind of a coalition is that? Ubithi umuntu ohlonitshwa kuthiwa ufundile naye says the same thing. Really ukuthi kuthi laba abantu bazoshusa iZimbabwe enkingeni eziphakathi kwayo angazi kelo kungenela umlimo ngoba ngokubona kwamanje yo kunzima kalakade enkemenkeme yendaba le esiphakathi kwayo.
Ubona kusenzakalani lapha? Kutshoni lokho kubandla lezanu p f kumbe elikankosikazi Mjuri?
Ibandla le-m d c selidabukile phakathi dadewethu and ungacabangela ukuthi ningabuya libuyele emuva futhi bazondana laba abantu 1-2 bathanda amandla ngababuza bonke thina abanye siyaxoxa nabanye babo 1-1 yakutsho ukuthi ha vele lo hantu mzilo utshangira ulo bangenele ukuthi sokuyimpilo ukuphefumula nokungaphefumuli uzobe izampio vele has always operated like that. Hanti uyakhumbula ukuthi uJonathan watshela umhlaba wonke ukuthi ekhampena laphana etholotsho wayesponswa umnankagwa but thina zazinje ukuthi umnankagwa ngowezanu ngeke ayenze into enjalo. So izanu kungenzela ukuthi ilakho ibe sandla kulokho okwenzakala ku-MDC. So kuyinikeza okuyi-advantage ethize but wonke umuntu njalo obhekayo into zepolitics eZimbabwe uyakubona ukuthi it's going to be very difficult for umnankagwa especially as president ukuthi awin election apart from ukuthi benze ukudlangudlangu nenkani njengoba vele iphaya khona bayithatha ngesibhamu. So it doesn't give them that advantage. It kunika ipicture yokuthi lokho kuyenza ukuthi futhi mase besithi bayariga for example bengariga bese kubanika-ke lokhuyani engathi ligunya lokuthi batshele umhlaba ukuthi vele besithi singadliwa thina ngamaphathi ayi-70 bonke la divided ashiya amalokhuzela umjuru iba bangahlanganisa amakhanda bacoce baphume le nto ye-principles kungayenzakala ukuthi labo abasele ngale kuley m d c encane kuqinize kona la kungasonto yalutho.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Amabandla aphikisayo athi ukhetho oluza kuba khona lonyaka lusoze lube lukhululekile ngenxa yesimo sezombangazwe esikhona elizweni kathesi. Lokho kukhulunywe emhlanganweni obuhlaziywa ukuba ilizwe lilungiselele na ukhetho olukhululekileyo olunempumela engasoze iphikiswe na oqoqwe inhlanganiso ye-Public Policy Research Institute of Zimbabwe, i-PRIZ. Umathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Amabandla akumanyano we-People's Rainbow Coalition aphumele izikhalazo ezimbalwa athi kumele zilungisiswe andubana ukhetho lwenziwe. Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPithule Maphosa uthi ilizwe leZimbabwe ligcwele udlakela njalo ibutho yilo eseliphethe intambo zombuso. Uthi ibandla elibusayo elezanu PF kusukela kudala alikaze lifihle ukuthi lisebenzisa ibutho, amapholisa kanye lezinye ingatsha zikahulumende ukwethusela abantu ukuze balivotele.
Ama-law enforcement agents, amapholisa labanye labo isikhathi esiningi babangamaspectator bayudlakela lolu senzakalo bayenze isenzakalo kwesinye isikhathi be-check i-site yama-perpetrator such that now everything is violent especially electoral violence sase lapho sibona amabutho after kuthatha umbuso lwa abakwenzileyo abaningi babo abakhulu sebethethe ama-positions ku-government.
Umaphosa ugqibe ngokuthi kumele njengamabandla aphikisayo baphoqe uhulumende ukuthi aqondise imithetho ekhangela ukhetho kunxuswe inhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-African Union ukuthi zizohlola ukhetho. Uthi bekumele njalo lezi nhlanganiso zinxuswe ukuthi zizokhangela uhlelo lokubhalisela ukuvota olugqitshwe kuyona le iviki. Umaphosa uthi kumele uluhlu lwamabizo abantu ababhalisele ukuvota lunikezwe amabandla aphikisayo ephikisayo masinyane kuthi amaphepha andaba kanye lemisakazo kahulumende inikeze amabandla aphikisayo isikhathi esifanayo.
Oqala iUnited Nations kumele beyibize izokhangela lokuobserva uhlelo lwama-elections. Bona sebephuzile, sokuphuzile ukwenzakala lokho, bemele bebuye esiqalisa i-registration. Then i-tender process yokudinga ama-voters roll, i-ballot paper, kumele ama-political parties wonke ebe involved kwi-process yankona.
Isikhulumi somanyano we-PRC uMnumzana Methuseli Moyo uthi umumo okhona khathesi wehlukile ngoba into ezazisenzakala kuqala nxa kulokhetho zazisenzakala ngaphansi kombuso womuntu ongasobutho i-civilian rule owayesebenzisa ibutho. Ethi khathesi ibutho yilo eselibusa ngakho umuntu ngitsho lamapholisa aphilela evalweni.
Le government yamasotsha asithethini ngomsulo kwabo angaba seziwa asesebenzisa ama-civilian njengoba bezizo zinangabo ezibenza lokuyi-president kodwa zabesibuka ukuthi osigaxa amabhandi lokalayo.
Umqondisi wenhlelo zenhlanganiso eqoqela umbuthano e-APRIS, uMnumzana Sidumo Bhebhe, uthi njengoba sebehluzile babona ukuthi ukhetho alusoze lube lukhululekile nxa kungaqondiswanga imithetho, sebezakusa udaba lolu enkantolo ukuze kungakhalwa nxa sekonakele.
Izakhamizi zitheze na kufanele ukuthi inhlanganiso enkantolo ukwenzela ukuthi ibambe ngamandla uhulumeni ukuba enze ukhetho lukhululeke, ngoba abafuna ukuthi nxa sebevotile bese kubuya futhi sokusiba sokukhanya ukuthi ukhetho lolu lube lomkhonyovu.
Ukhetho lukhangelelwe ukuba khona enyangeni kaNtulikazi kodwa seluqalile udlakela emabandleni ezombusazwe. Kuviki ezimbili ezidluleyo umongameli we-PRC uNkosikazi Joyce Mujuru labasekeli bebandla lakhe bathaya ngabasekeli bebandla leZANU-PF, abanye babo babotshwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngubathabile Masuku.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM, lawe shortwave 4930 6065, laku 15460 kHz. Kuhlelo lwethu lwe-Live Talk lamhla sixoxa ngengxabangxoza ekubandla le-MDCT. Kambe izaphela njani? Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni, lingenelani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington, lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 13860 kHz. Singakangeni esigabeni esilandelayo, wothi lesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump usesayine umthetho ozavumela ukuthi uhulumende engazavala okwesikhatshana. Unozindaba wokwele Ethiopia u-Iskinder Nega lamalunga ebandla eliphikisayo amabili bayalile ukusayina incwadi zokubakhulula ejele besithi zibhalwe abangavumelani lakho. Abantu abaningi bakhala ngokwenzakala kubandla le-MDCT besithi lilakho ukubhidlika nxa kungaqhubekela phambili ukulwisana lokhu bekubangwa isikhundla sikamongameli webandla uMnumzana Morgan Tsvangirai. Ake sizwe abanye abantu bekhuluma ngodaba lolu kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obe-Facebook bu-Logibs Dube.
Ayifutha walolu lunzima baba, kangazi ukuthi kahle kahle ube kufuna nje ukuthi aluba kungatholakala ukuthi bakhulumisane bazwane bakwazi ukuthi baxazulule izinto kube khona onguyonga khetha
kodwa kwenza kungenzakala yini kono ukuthi bahlale phansi bakhulume ngakho
ya khona umuntu oke kumele akwenze nguye nalo ubabuzwa ngirayo ophathekile kumele akwazi ukuthi akhulumisane nabo njengoba umuntu ophathekile akwazi ukuthi kwabe nomuntu amqondisayo ukuthi lona nguye ongabamba for guarantee nami ngizomlenda libe right kanjalo yabo
so kodwa kuyalungiseka yini mzana
ya khona kuyalungiseka abantu babe khulumisana kuyalungiseka makungahlalwa phansi ukhethe kade kuyakhulumisana kuyalungiseka
kodwa phela uyakwazi ukuthi azibhoke isibayasinye phela amtshokazi
yebo ngiyakwazi ukuthi kunjani
so kwenziwa njani ma ukuthi inkunzi sibili zithobelene sesifayini khona
hayi inkunzi sokudingakala ukuthi kuboniswane kuyaboniswane phela la lento lena uyenzeli wena wedwa ngithi uyenzela umphakathi waseZimbabwe ukuthi lapho uyazi ukuthi ufuna ukuthi usenze so ngoba ukuthi ukukhulunyisana ngoba ngeke kuze kusize nakhona bangimathonselana kuye le kuye le akula phethezwe umuntu olizoluwina ukuthi uzendeza kukanjalo so ngimana ukukhulunyisana kwazakale kahle lanxa sikwazi ukuthi siyavota sivota ngendlela emeye kahle sikwazi ukuthi sivotela kahle
ye siyabonga kakhulu ke mzilikazi talent mabula ungathola kusasa baba
okay thank you sabona
ye wathi sathi ke ukuqinisela Vivante Dabengwa
udaba lolo ngisiyaluzwa baba Dube liyasethisa kakhulu ukuthi kambe ngathi sokhangelela ukuthi ukhetho libe lonyaka sokuqalisa ukudonselana futhi hhayi kuyasethisa kakhulu kuyasithengisa njalo ukuthi hatshi ukuthi izanu p f sezahlala embusweni ngoba laba abaphikisanayo khanya hhayi abalalutho abaluhlosileyo bafuna izikhundla kuphela la yabonga
ye ngizokuthiwa sesilobaba-ke unkosana nkosi
eyi udaba lolu mina luyabe loko lufana nje lo eminyaka yonke akuthi akusoze kutshintsheli sezilo ngomnankagwa yikhona fana kuphela so nathi sikhathi njengoba umdala layo uthiwa ngikade simkhangele ukuthi mhlawumbe singafaka esikhundleni mhlawumbe ayingaphula manje kuthiwa ukuthi njengoba egula kuyahamba kanjani
pho-ke nxa wena sukhangele sibili kuphathwa njani khonokho kungazani abantu akobaphathi kahle
lapha kungiphathi kahle ngoba ukudoniselana vele kuyabe kukhona into kuyagcina kubanga into elizweni
kuyabangani kakhulu
kuyabanga into elizweni ngoba ma kulokudoniselana obvious akulanto engahamba into zonke zale ziloko zidonisela emuva and le lizwe labe lisifa kusiya phambili
ye hayi sibongile kakhulu mfo kankosi ungathelwa kusasa
siyabonga
ye mbese ntata ke ubaba ugari Twala Jackson zokuthi usekhona ecingweni
mina-ke mfowethu ake ngithi kubantu bezimbabwe imulethi yezimbabwe yinto enhle le yenzakala ku-m d c ubudlongudlongubona lobo esibona buthenzakala buyinto enhle kakhulu njalo ngizalichazela nje kahle umbono wami ukuthi waye ngisithi yinto enhle kakhulu leyi senke ngakhuluma kakhulu ngokuthi abantu esilabo laba ezimbabwe esibabiza ngama-leaders and stuff akusiwa ama-leaders ubudlongudlongo obukhona ku-m d c buyalisiza ukuze liboneke kuvele bhadla ukuthi you don't have leaders these people don't have the people's they are not representing the people's interests but barepresenta bona bafuna izikhundla balwela izikhundla njengamanje
alolo-ke bekuluhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook lilo Gibbs Dube weStudio 7. Kunjalo nje ngenxa yokuqakatheka kokuthi kube lenhlelo ezingenza ukuthi abantu bakhulumisane ngobuhle bokuvota labantu abazabavotela inhlanganiso yabo nozindaba eyemisa Zimbabwe isisungule indlela zokukhulumisana ebulenjini ezanceda ukuthi abantu baxoxisane ngezokhetho. Okuningi sikuzweni kuntatheli zindaba yeStudio 7 uGibson Bebe eseHarare.
Ulembu lowo kuthiwa yi-vote 263 lwasebenza kakhulu ngokhetho luka-2013 lwaze lwahlonitshwa zingqungquthela zobulembu igugu njalo ukuvuselela kwabo kuzakwenza ukuthi kube lenhlelo eziningi zokukhulumisa mayelana ngezokhetho. Ngesikhathi abantu abaningi bekhala ngodubo lwezindaba zamanga ukuvula kwe-vote watch kuza ngenjabulo enkulu kulabo abasebenzisa ubulembu we-internet ukubala izindaba. Ekhuluma ngalolu hlelo omela imisa Zimbabwe kundaba zobulembu be-internet unkosikazi Kholiwa Majama uthe bayakuqakathekisa ukuthi abantu bakhulumisane ku-internet.
I-Vote Watch 263 yiprojekthi eyenziwa yimisa Zimbabwe ekhangelele ukubona ukuthi abantu jikelele eZimbabwe bathini ngokhetho luka-2018. I saw project entsha sikesa iyenza ngo 2013 kodwa ngo 2013 yayijonge ukukhangela izehlakalo nje kodwa kulolu khetho sikhangelela ukuthi abantu bathini ngendaba ye registration baza kuthini ngesikhathi kulama rally ama politicians kumbe laba babe bencintisana kukhetho babe besithini njalo ekuthoni khonoko babe bebabuzisisa ukuthi sikesa kukhethela wena ngokhetho liphelile lika 2013 kuyini okutsha okuletha kithi
lokhu kusekelwe ngumgcini sihlalo weMisa Zimbabwe umnumzana Thabani Moyo yena othe lokhu bazakwenza ukuthi bathole imbono yekhetho eshiyeneyo kungela ukuthuselana ngomnyaka wokhetho.
The Vote Watch program is part of our access to information campaign which is aimed at galvanizing the voices of Zimbabwe to get as diverse as possible information across the country. We have a healthy mix of professional journalists and citizen journalists who are scattered within the 12 provinces of our country.
Umsakazi njalo eyintathela izindaba eleminyaka eminingi isenza lomsebenzi umnumzana John Masuku uthe iVote Watch iqhakathekile ukuthi abasebaphandleni sebesenza ukukhuluma ngodaba lwabo mayelana lezokhetho ngendlela ezilula. Uphinde wacela imisa ukuthi izame ukupha abasemakhaya umakhalekhukhwini ukuze benelise ukubala okuyabe kusenzakala kukhasi leli. Kuqakathekile ukuthi imbiko ivele kuzo zonke indawo kumagumbi amane omhlaba kodwa siyabona ukuthi khathesi lokhu esisazama njengelizwe ukuthi imbiko le ehamba ngamagagasi ehamba ngezinungo zethu kumakhalekhukhwini ifike ebantwini abatshiyeneyo kakhulu emaphandleni kodwa-ke njengesibanga sakuqala esokuthi labo bakwejayele ngibona kuyinto eqakathekileyo kakhulu njalo esikucelayo kulabo abakwenzayo ukuthi benelise kubona ukuthi labo basemaphandleni banamafoni njalo balakho okungabanceda okunjengamabhandluzi ukuthi benelise ukuthola le imbiko ngoba isekuyisibanga esesingena kiso esingeke sabuyela emuva. Enye intatheli izindaba elodumo umnumzana Njabulo Ncube uthe okwenze imisa sokwenelisa ukuthi uZulu athole indaba zasemaphandleni zona ezandise ukuswelakala kumaphephandaba amakhulu.
Iprogramu lelontshwe imisa iyasincedisa ukuthi sithole ama-citizen journalists ukuthi athumele intatheli ethumele information ethumele ama-reports. Ama-reports lawa abese efakwa ku-social media njalo esetholakala ukuthi efikele banye
iVote Watch 263 ikhangele ukunceda intatheli izindaba ngokuzazisa okwenzakala emaphandleni okuzawanceda ekubhaleni indaba zabo zokhetho. Umgcini sihlalo weMisa uMoyo ungezele wathi lokhu bakwenze ngemva kokunanzela ukuthi amaphephandaba amakhulu awananzi indaba zemaphandleni. Ngimele isithu 7 ngiseHarare ngiwuGibson Bebe.
Was a Friday, my sweetie. Kuhlelo was a Friday. Silomculi osedume kakhulu ngomculo wakhe owe Afro Soul. Awubiza ngelokuthi Greg Music. Ethathela kugama lakhe uGregory yena engowakoNcube. Uhlangane lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda kobulawayo. Nampo ke bexoxisana.
Sibabaningi abaculi kothuthiyathunqa abacula imidumo yethiyeneyo yokujabulisa uZulu. Uhlelo lwethu woza Friday kulapho yini bathola khona abanye babo kuleli viki nangwesimphetheyo
bonani balaleli igama lami ngoGregory Lovejoy Ncube kodwa isibongo singesakho Sibanda uNcube isibongo sakho malume. Ngaqala ukucula ngisasencane ngisesikolo ngaze ngathola ama-recording companies bangisayina ngisekira music kwamanje. Umculo wami mina ngiwubiza ngithi yi-Greg Music ngoba ngihlanganisa imiculo ehlukehlukeneyo ukuthi kuphume le yami mina umculo kodwa usungawubiza uthi Afro Soul kodwa ngiwubiza ngithi Greg Music.
Why wanna go pick your dinner? Put your dinner.
yale lesibozo sokwenzeka umculo wakho wangena ebantwini kakhulu emathebeleleni vele usebenza nobani kuphela umculo omnandi kanje Gregory
Benzeni kwami komculo nsebenza lo Thierry Garura umanager weKira Music ngisebenzeke lo Bebe we Velocity Records ngisebenze lo Joe Maseko we House of Lights and Sounds ibonte sisebenza labo ekuhlabeleni kwami ngengoma zeBhoso iBhoso ngiyithande ngikhula ngisasemncane njalo iyade ngiyazi ngiyikhangelela phezulu ikhonte kuhle ngiculele i-album leli engilenze kathesi asifuni bumbulu elile 17 tracks i-dedication ye Highlanders Football Club ngothando
Idu yami black and white, imota yami black and white, inkomitsha yami black and white, umkhandu wami black and white, umfazi oguka blue.
Ngikutshela, oh, the Friday. Sepete umhlabeleli usekhathazile. Ngingoma zakhe zehala ngaphosa. NguGrigori Mfaranga Ncubelo. Yena ke sele amadalata amathathu. Elishenza ndakuphuma lethi, asifuni bumbulu.
Wathi nabantu njalo ubona njani isasa yabo wakathi sabantu njalo balindile ukuthi album lelinzo likhipha nini kodwa sokusele nje iviki ukuthi ngazi sabantu ukuthi album zolikhipha nini balijabulela abantu balithanda balifuna njalo ngemva kweminyaka ethile ngibona nzabe sengumuntu osezingeni eliphezulu ngokusebenza engikwenzayo ngithembisa abantu ukuthi hayi ngizayenza okungcono kulalokho engikwenza kathesi ngoba indlela esebenza ngayo le kule ngukhipha ngayo lokho usiba lokukhula lokukhula kusiya phambili
baningi abaculi abacula ngeqembu leHighlanders Bhoso bezama ukuthi abalandeli baleli qembu babasekele ngokuthenga ingoma zabo uGrigori ezakhe uzibheke ngobunono obukhulu ziyalaleleka ziyagideka njalo ziyaqumbaqumba ikakhulu nxa umlandeli wenguqu usekela iqembu likamakhebhula ezimnyama ngenkani amahlolanyama phela iHighlanders Bhoso isikhathi sethu wa balaleli sesiphelile kodwa yeyi yeyi asifuni bumbulu thina bese kuhlelo waza waza oza Friday khonisani impela viki yenu igama lami ngu-Jesus Sibanda
Gregory cula ke ingoma ezithiwa Greg Music esigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje asidibaneni njalo kusasa igama nguChris Gande lilani
siyalibonga ngo ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.